Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 10 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Such people better be advised to stop entertaining themselves with mirages. Let me make
akuthi ngicace kathesi. Abantu abanje kabaxwayiswe ukuthi bengaziyengi becabanga okungekho.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi izacela umthethwandaba ngolwesithathu ukuthi wenqabele amapholisa angaze avimbe ukutshengisela okuqoqwayo ikhonona ngokuxotshwa amahlayana kwezisebenzi ngabaqhatshi. Kwezemidlalo
ngomgqibelodlulileyo beziCTU ngolokuqala sizaqhubekela phambili sitshengisela uhulumende aze angenele kumbe abaqhathi bazebekiyeleke ubudwangudwangu ababenzayo kumakhampanini.
Kwezemidlalo lamhlanje ahle aphelelwa ngumphako wamaqembu omdlalo wenguqu abalisa ele Highlanders lele Capes United ekuqaleni kwemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uthi bonke abakhalela inguquko kundlela amaqhawe akhethwa ngayo ukuze ayobekwa emathuneni amaqhawe awe Heroes Acre kabakhohlwe ngoba ikhangelane labalwa impi yenkululeko njalo abazinikelayo. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Emazini akhe okunanza ilanga lamaqhawe emathuneni awe National Heroes Acre namhlanje, umongameli Mugabe uthe ukhathele ngamazwi avela ebantwini abayisiqoqoto njalo abangaqondisisi umumo wezinto abafuna inguquko kundlela amaqhawe akhethwa ngayo.
Here and now, such people better be advised to stop entertaining themselves with mirages. Let me make
akuthi ngicace kathesi. Abantu abanje kabaxwayiswe ukuthi bengaziyengi becabanga okungekho. Amangcwaba la ngabantu abalwa impi yenkululeko abalahlekelwa impilo yabo lalabo abazinikela impilo zabo. Baqaqabula ngamazwe besiyadinga ukufundiswa ezebutho ukuze bakhulule ilizwe labo.
Ngendlela achathise ngayo kukhanya kusobala ukuba abanye abantu ikakhulu laba kumabandla aphikisayo abasoke belithole ithuba lokuba lenhlonipho enje eZimbabwe ngoba ethi basebenzela ukubuyisela muva intuthuko lokuphumelela kwelizwe. Umgabe wazisela umbuthano ukuba kube lentuthuko kancane kwezomnotho kusekelwa ngemisebenzi yezokwenjiwa lokuthekelelana kwamazwe. Ethi banemizamo yokuvuselela ama-industry, imisebenzi yokulima kunye lemfundelo hlonzi, ethembisa ukutholisa abantu izindlu ezifika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sesiya kumpalakazi womnyaka ka-2018. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukusenjalo uZulu ukhuthaza uhulumende ukuthi ehlukane lomkhuba wokukhangela ikhefu lamaqhawe njengesehlakalo sebandla leZANU-PF kuphela ngoba impi yenkululeko ekhulunywa ngayo lamhla eyaletha uzibuse yaliwa ngamabandla ehlukeneyo agoqela i-PF sapho bemoya munye wokufuna ukuletha inguquko elizweni. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe uthi kumele beqakathekiswe ngokulinganayo bonke abaphatheka empini yenkululeko lehlandla abalidlalayo kungakhathalekile ukuba waye kuliphi ibandla lezombusazwe ngaleso sikhathi kulwiwa. Lesi yiso isikhathi uZulu athatha khona ithuba lokukhumbula lokuncoma imisebenzi yaphathwa izintombi lamajaha ngesikhathi bezinikela ukuya empini ngenjongo yokufuna ukuzikhulula ebugqilini. Enye yengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Sambulelo Chabangu othi kungenxa yalokhu kwenza kwezanupiyefu okubangela ukuthi abanye bangazihluphi ngaleli khefu.
Wonke umuntu weZimbabwe walwa impi. Abanye bahamba empini kodwa bazange baye kufront, abazange baye bawutshaya umpopo. Mhlawumbe babehlezi bemelela abalimeleyo, mhlawumbe babehlezi kwigcingini. sonke salwa impi ngendlela ezijiyeneyo and akula ongcono kulomunye mase sibuya kulokho.
Umnumzana James Katso ungubaba osesemutsha njalo uzelwe ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse uthi iyamkhathaza lenkulumo uKatso sekumdida ingqondo engasazi ukuba iqiniso yilipi. Ngekhaya utshelwa ukuba kwakungamabandla ehlukeneyo alwa impi ngamoya munye. Uthi usemangaliswa ukuba asebeqakathekiswa kakhulu yinkokheli yezanupiyefu ezwana lomongameli Mugabe nxa sowaxotshwa awuseyilo qhawe.
Izanu kodwa vele ilakho singathi siyakhangela ekukhulumayo ayisikho abakwenzayo. Balokhu ukuthi ngesikhathi sama-election baqalisa ukukhuluma ama-veterans benika abantu ama-stand. Amakhethelo ngadlula bakhuluma ngokubhidliza izinto zonke zona lezi bathi azikho emthethweni. Izanu ekwenzayo ukufuna kuphela ukudlala ngabantu ukumake sure ukuthi bahlala bekupower.
Uyalihlonipha kakhulu ihlandla eladlalwa yilaba bantu ukukhulula uZulu weZimbabwe ebugqilini ayekade kibo uKatso. Edaniswa inkokheli esezibambelele ezikhundleni ngoba kuthiwa leli lizwe lizabuswa ngabalembali yokulwimpi yenkululeko njalo kukhanyelwa ibandla linye kuphela.
Akumelanga kube yiyo i-criteria esiyisebenzisa ukuza ilizwe ngoba ilizwe lilabantu abaningi, lilabatsha, lilabantu abakhona isikhathi sempi, lilama-generation amaningi. Kumele simake sure ukuthi ekubuseni kwethu siyakhangela enhlosweni zabantu bonke bona laba ama-objects abantu bona la achiyeni wonke nala. Kumele simake sure ukuthi siya-accommodate sibe inclusive kwa-projekthu.
Umnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye wengcwethi kwezokuhlalisana kwabantu njalo ehlala emzini we-Warren Park e-Harare. UNdlovu uthi umangaliswa inkulumo yenkokheli ye-ZANU-PF ezitshaya isifuba ukuba walilwela leli lizwe ukuze uZulu ayithole inkululeko uqobo ivimba imizamo yabalobungcitshi kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo abangaba lakho ukuvuselela umnotho welizwe kuthiwa ngoba kabazange baye empini.
Ukukhululeka sikukhuluma malanga onke asokukhululeka kweqiniso kodwa yikukhululeka at someone else's convenience okusho ukuthi lokho kule that gap okusafuze ifilwe for abantu abensundu ukwenzela ukuthi bathole uzibuswe ngokwaneleyo sikakhulu nxa singela kwezomnotho abensundu abakabi lamandla.
Kungakho uZulu lengcwethi kwezombusazwe lezokuhlalisana kwabantu bethi kulusizi ukuba leli khefu lingaqakathekiswa ngendlela kumele liqakathekiswe ngalo ngoba iningi sabakuthatha ngendlela yokuthi ngumcimbi nje wokubuthana kwamalunga ebandla leZANU-PF hathi ukuthi lusuku okumele lunazwe nguZulu wonke. Kuthi labo abazelwe ngemva kokuba ilizwe lithole uzibuse bethi iyabaphica lindaba bengasayizwisisi imbali yaleli lizwe ukuba isuka ngaphi siya ngaphi. Kuphakanyiswa imbali yamalunga akubandla linye abadala ngekhaya bebatshela okwehlukileyo kusiya ngokuthi ungaphi kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Selokho sikudaba lwamaqhawe umeli wemakhokhoba edalele parliamente njalo elilunga le-Central Committee yabandla leZANU-PF u-retired Colonel Chinga Dube uthi amazwi kamongameli Robert Mugabe awakhombi ukuthi amalunga ebandla lakhe kuphela yiwo okungathiwa ngamaqhawe ngoba kulezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezalwa impi yenkululeko ezingatholanga linhlonipho.
Ye kade kukhona sibili ehambile ekuseni ngahlangana nabayi kade kuyabantu abaningi kakhulu akade bebuyile bezolalela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngelanga lokukhumbula amaqhawe ethu. Lokhu phela sikwenza ngoba abantwana bayafunda bele bakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngemuva. Abanye babengazalwa, abanye babebancane kakhulu, kodwa kumele bakhunjuze ukuthi izwe leli alibuyanga nje lodwa, abantu balifela.
Khonapho ekulifeleni kulabanye njalo abakhonona ukuthi amazwi kamongameli Mugabe anganatshengisa ukuthi yilabo kuphela abakubandla leZANU-PF okungathiwa ngamaqhawe, lina lithini ngalokhu?
Hayi, sineqiniso lokuthi abantu abakubandla leZANU-PF babangamaqhawe. Bakhona njalo abakhonapho ababangamaqhawe. Baningi abangaphiwa isicoco leso. Kodwa-ke labo abalutshwane kusho ukuthi banamalungelo. Ndikhangele imisebenzi abayenzayo, ndikhangele konke nje abakwenzayo nemisebenzi yabo then bese benikwa-ke isicoco leso.
Nilizwe kodwa selakufeza konke elalithemba ukuthi lingabe liza kufeza ngesikhathi lizuza uzibuse.
Inzima ukuthi ukuthi uphendule imibuzo njalo ngobe into eqhathekile ukuthi sakuthatha uzibuse. Kodwa-ke unzima bukhona lapha nalapha into engahambi kanye. Siyabe silokhu sisiya phambili sizame ukuthi silungise lapho usho okungeneli khona. Ngeke ngitsho ukuthi konke sesakuthola ngobe kuningi okumele siwenze and okunzima okunye futhi izimali okunye kufuna izilimo okunye kufuna into eziningi kakhulu ukuthi impizwe liphakabe liye phezulu. Ngako okunye okushodayo sihluleke ukuthi sikwanise kodwa-ke kuyazalwa. Angisho ukuthi akuzalwa, kuyazalwa kakhulu.
Lo ngumeli weMakhokhoba edalela ePhalamende uRetired Colonel Chinga Dube olilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yabazingeli eZimbabwe Professional Hunters and Guides Association ithi sebevunyelwa ukuzingela izilwane ingwe lendlovu kulandela ukufakwa kwemigoqo yokuthi kungenziwa lokhu ngoba kubulewe kwesilwane ebesilodomo esibizwa ngokuthi nguSisel. Inhlanganiso le yethule lokhu yebulenjini be-intanethi kuwebhusayithi yayo lapho eveze ukuthi sokuzamele kube labameli uhulumende nxa kubulawa inyamazana lezi. Ithi uhulumende weZimbabwe uphinde wathi akusamelanga kubulawe inyamazana ezilamabhanti entanyeni ezinjengoSisel. Abazingeli abazephula iziqondiso lezi kabasoze bavunyelwe ukuthi basebenze eZimbabwe. Kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Kube lokubabaza okuthile kulandela ukubulawa kukaSisel eWange yisizalwane seMelika umnumzana Walter Palmer. Ababona ngokuvikela inyamazana zasendle abe-Big Cat Rescue baseMelika bathi kuyamangalisa lokhu osokusenziwa iZimbabwe njalo sokuzaba nzima ukulwela inyamazana zasendle. Sixoxe ngalolu daba lomnumzana Domisani Sibanda ongumzingeli eWange otshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi abazingela isilwane uSisel babathezele olulenkume.
Ilo nyaka akuzange kube lekota yesilwane eGwayi Conservancy lapho okwadutshilelwa khona isilwane. So angazi ukuthi-ke abantu abasidubulayo babesidubula njani bengala permit njalo singekho kukoda. Ngezinye indlela singathi laba abantu babephotha nxa sesikhuluma iqiniso. Kumele sifundise abantu. Abantu badinga ukufundiswa. Kwesinye isikhathi abantu babesenza izinto ngokungazi. Kodwa-ke kumele abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwezinyamazana ebantwini ukuthi ziqakatheke ngani, zinceda ngani abantu.
Ungathi pho zinceda ngani ke mfokamdaweni?
Inyamazana zinceda ukuthi ziyaletha imali elizweni lokhu esithi i-foreign currency. Abantu nxa besuka kwamanye amazwe bezobuka inyamazana lezi esilazo lapha babuya labo bephethe imali bezosishiyela. So khonokuyana kuyathuthukisa ilizwe ukuthi lathi sisele sile mali lapha evele ezinyamazaneni.
Siyabona ukuthi lawo ungumzingelo omkhulu sibili laba kuthiwa ngama-professional hunters. Pho-ke nxa lisenza umsebenzi wona lowo liwenza njani ukwenzela ukuthi abantu labo begcine bethola phela okuyimbijana khonapho?
Ukuze abantu bagcine bethola imbijana kunjengana kunjengemali.
Ye.
Ye, hhayi ukuthi into zokuzingela lezi zithiyeni. Kukhona ukuthi kungabuya amakhiwe ezingela kulamanye amakhiwe azingela kuma-communities akhona kuma-private properties. Kule mali abazithiyayo khona ngale ezindaweni ezinjengama-council kuluhlelo okuthiwa i-campfire. So imali leziyana ziyanceda sibili kakhulu. Ezinye ziyakha amaklinika, ezinye ziyakha izikolo within the communities ezikhona apha lapho kuzingelwa khona.
Soke wena uzingela ngaphoka ngkhona khona pho ke mtaweni.
Thina kakhulu sibhese khona phe igwayi khozevesi kubo la kumo matitsi ngapho kuye follows lapho.
Lo mnumzana Dumisani Sibanda umzingeli omkhulu ohlala eDethe esabelweni seMathebeleleni North. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi izacela umthethwandaba ngolwesithathu ukuthi wenqabele amapholisa engaze avimba ukutshengisela okuqoqwayo ikhonona ngokuxotsha mahlayana kwezisebenzi ngabaqhatshi. IZCTU ibilohlelo lokutshengisela endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngomgqibelo, kodwa eHarare amapholisa aluvimbile njalo ahlukumeza iziphathamandla zawo. Kwamanye amadolobho afana leMaswingo, koBulawayo, eGweru leMutare, iziphathamandla zeZCTU zithi kuphumelele ukutshengisela kwazo. Iziphathamandla ezehlukunyeziweyo zigoqela unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo, leSPTU zethu umnumzana Raymond Majongwe yena othi utshayiwe wavuvuka umlomo. Umoyo uthi ukuhlukuluzwa lokho akusoze kube thuse, njalo bazaqhubeka belwela amalungelo ezisebenzi bekhuthaza uhulumende kamongameli Mgabe ukuthi amise ukuxotshwa amahlayana kwezisebenzi.
Silalo usilo lokusindisela kwisikhathi silutshwana nje esilandelayo. Singathi nje uhlelo lelu luqala esilufaka ngomgqibelo odlulileyo bese sithi ngolokuqala sizaqhubekela phambili sitshengisela uhulumende aze angenele kumbe abaqhathi baze bekuyeleke ubudlwangudlwangu ababenzayo kumakhampani. Okwamanje sizama ukuthi sihambe edale sithole ke i-protection ye-court ukuthi siqhubekele phambili silandela ilungelo lethu. So siyaqhubekela phambili ngohlelo lwethu lwabo.
Khona ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngamankampani kumi njani kulezi nsuku, kusaqhubeka na?
Kubhakile ke okumangalisayo. Sesiboneke kwamanje sekuqondana ke nalaba abakhokhelayo ke kumakampani ezithi ngama-workers committees yibo asebexotshwa. Sibone njalo nalabo abakhokhela kuma-unions abaqhatshwe endaweni ezishiyeneyo sebethagethwa ke ngama-employers. Sesibona ke namakampani kahulumende lawo asengena ke kulolu hlelo lokuxotshwa mahlayana. So sibona uhlelo lwangkhona luqhubekela phambili ngodakela iya phambili sibili alukami ikho nje sithi lathi asozake sime ukutshengisela.
Bangaki elingathi sebexotshe umsebenzi kufika ngelanga lalamhlanje?
Zinkulungwane lenkulungwane ngelanga ngelanga inombolo ziyatshintsha baba. Angaza ke sitsho kwamanje ukuthi kona sibe number ukuthi kusathi yalutshintshile, kodwa hhayi abantu balahlekela umsebenzi ngelanga ngelanga. Inombolo zangkhona ziqhubekela phambili zikhwela.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele weZCTU obexoxano ntungamili inkomo yeStudio 7 ekwaBulawayo. KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day elikhona lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kube lokuhlaselwa kwenkamba zamapholisa lebutho kwele Turkey lamhlanje okugoqela isigodlo someli weMelika kulelo lizwe. Enkambeni zabebutho kubikwa kufika abantu abambalwa, kodwa esigodleni someli weMelika e-Istanbul kubikwa kungelamuntu obhubhileyo loba ukulimala. Ele Haiti lize laba lokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende olukade lumelwe ngabaningi okwesikhathi eside izolo, okubikwa kulinyathelo lokuletha ukuzinza elizweni lelo ngemva kokuphazamiseka ngengozi yokuzamazama komhlaba eyenzakala ngomnyaka ka-2010. Kodwa lolu khetho lusolwe ngabaningi ngoba belugcwele udlakela kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla ezombusazwe esigodleni salelo lizwe iPort au Prince. Kwamanye amadolobho kubikwa kube le ndwendwe ezinde kuthatha isikhathi eside ukuvota. umdlalo wezokuzilibazisa wezizalwane zeZimbabwe oweAnual Diaspora Arts Festival owakuqala wenziwe ngayonali impelansonto edolobheni leRockville khonapha kwele Melika. Izizalwane zeZimbabwe zimanyene lezeGhana leNigeria zisenza imidlalo eminingi ehlukeneyo. Umqoqi walomdlalo uNkosazana Tsitsi Matsongwe utshele iStudio 7 ukuthi limdlalo iphumelele kakhulu lanqabe kungelabantu abaningi njengalokho ebabe kukhangelele. Kwezempila kahle lamhlanje, inhlanganiso emele amalungelo abantu abalohlupho lwejwabu elingelambala opheleleyo ama-albino, ithi udubo abahlangana lalo kwezempila kahle lungaba nganeno nxa kungasetshenziswa, nxa kungengezwa ukuzwisiswa kwesimo sabo ezimulini lemphakathini. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu laba likhuthazwa ukuzinakekela emkhuhlaneni enjengemvukuzane yesikhumba ngokuzivikela lapho lisiya elangeni, ngokugcoba amafutha avikela ijwabu kunsabazelanga kanye lokugqoka ingwane ukuze lehlise ingozi yokuba lomkhuhlane lo. UNkosikazi Netsayi Moyo ongumongikazi uthi kuqakathekile ukuthi uzulu azwisise ukuthi lesi simo sibangelwa ukungahlangani kuhle kokuthile emzimbeni, ama-genes avele ebazalini, akulani lokuthi owesifazana ufebile kumbe ngumthakathi okubangela ubandlululo.
I-albinism ngumumo lapho umuntu azalwa ngathumbe emhlophe engumuntu omnyama. Lokhu umumo lo ayisiko ukuthi umuntu uyabeloyiwe kususala umntwana ole-albinism. Kutholakala kuma-genes, it's genetic, kuyatholakala.
UNkosikazi Moyo uthi lesi simo siletha indingeko ezithile okwenza kube mqoka ukuthi kusebenze ama-sunscreens, amafutha avikela kunsabazelanga, ingowane kumbe ukutshona umuntu egqoke izembatho ezivala isikhumba sonke emzimbeni. Uthi kuvamile ukuthi abantu abakulesi simo babe lemvukuzane yesikhumba njalo bengaboni ukuhle emehlweni.
Kuyaba kudingakala ukuthi umuntu ole-albinism isikhathi sonke agqoke ingowane, ezinye isikhathi asebenzise uma ekwanisa kuthiwa ngama-sunscreen okuvikela, ngoba kulula ukuthi khona bengatshiswa kakhulu lelanga abantu bangkhona baba le problem ye-skin beze babe le mvukuzane eyesikhumba.
UNkosikazi Nomagugu Nkomo oyisakhamuzi uthi kumele uhulumende aphathise abakulesi simo ikakhulu emaphandleni lapho beswela imali yokuthenga amafutha adingakalayo. Uthi imfundiso lolwazi lakho kuyadingeka ukuze kuqedwe ubandlululo.
Ama-albino alama challenges amaningi athize, especially ku-community. Kulama beliefs ona la ukuthi abafi, ukuthi skin zabo mbi, inwele zabo ziyasetshenziswa for imithi.
Umnumzana Philip Dungeni okhangela amalungelo oluntu uthi lanxa izihlobo zingelankethe abethabi nxa ilunga likulesi simo akunjalo lapho kuhlanganwa labantu nje.
Esikukhangelele ukuthi amhlawumbe na abantu labo bayafunda bebezaphathiseka lapho sebekhulile ukuthi umuntu mhlawumbe akwanise ukuthi la anxa eselemali akwanise ukuzinakekela ngoba kulamafutha okumele bawagcobe ababe bemele bawabhalelwe ngudokotela njelo amaglasi okuthi babone lawo kuyabe kumele bahambe bekhangelwa amehlo abo babe sebenyiwa amaglasi afanele bona.
Umnumzana Dungeni uthi abaphila lalesi simo bathola nzima ngenxa yokubandlululwa kumphakathi, ikakhulu abesifazana ababhekana lobunzima ukwamukelwa kwabozala lapho bethe benda okwenza iningi ligcine njalo lisiba lomkhuhlane wokudangala i-depression ngenxa yokutshona libalabalisa lizidla ingqondo.
So sikukhuthazayo ukuthi bona abantu laba abangama-albino bangangeni ku-depression babe sebezi hlalisa bebodwa bengafuni ukuthi bahlangane labanye abantu. Kumele bayamukele lokhu abayikho khona ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi baphile ndawonye labanye abantu, bakwanise ukuthi bazinakekele, bakwanise ukuthi basebenze.
Lanxa lumumo uzwisiswa ngabezempilakahle, iningi kakhulu kuzwekazi le-Afrika lilenkolonkolo ngabantu abalalesi simo, abanye kungabathi ibuthakathi, abanye kungabakholwa ukuthi laba bantu bayasebenziseka ekulungiseni imithi yokwelapha lokuthakatha egqine kakhulu. umthetho okhangela amalungelo abagogekileyo kumbe belobulima obuthile okugoqela abalalbinism lanxa usithi kumele bavikelwe nguhulumende ukuze bengabandlululwa njalo bengasetshenziswa ngendlela ezibakhupha isithunzi. Uhulumende akula okuningi aphathisa ngakho kulandela ukwehluleka ukusekela uhlangothi lwe-social welfare. Emazweni asempumalanga yezwekazi le-Afrika kuvamile ukuzwa kuthiwa kubulewe abantu bangama-albino, kudingwa izitho zabo zomzimba ukuyasebenzisa ukuqinisa imithi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje ahle aphelelwa ngumphako amaqembu omdlalo wenguqu athi LA Highlanders kanye lele Capes United ekuqaleni kwemidlalo yenkezo Chibuku Super Cup. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Amaqembu adlulele kusigaba sekota final kumncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngathi ele Triangle, ele Dynamo, ele FC Platinum, ele Chapungu, ele Haumine, ele Harare City, ele Chicken Inn kanye le ZPC Kariba. Phakathi kwalawa maqembu iqembu elihlezi kwingxenye yangaphansi engalaneni yemiklomelo ngele ZPC Kariba lona elikhulele le Capes United nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa. Iqembu le-Highlanders lalo likhutshwe ngemva kokutshaya kwembekwa lapho likhulelwa 4-3 ngele Haumine. Kuthi amanye amaqembu ehlukaniswe ngemva kokutshaya kwembekwa ngathi ele Triangle le-Cholocho lapho ele Triangle linqobe khona nge-3 kanya. Iqembu elizaphakamisa inkezo yalonyaka yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu ezamadola aseMelika. Kuthi lelo elizanqotshwa kufinal yona eza kuba khona ekupheleni kwenyanga ezayo lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Amaqembu aphume kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilijumi lanhlanu. Kuthi lawo azadliwa kusigaba esilandelayo esequarter final azathola inkulungwane ezingamashumi amabili. Lawo maqembu azaphelela kusigaba sesemifinal azanikwa inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, imidlalo yeligi iqalile elizweni laseNgilandi laselizweni laseSouth Africa ngempela viki edlileyo. KweleNgilandi iqembu leLeicester City yilo eliphezu kwengalane, kuthi kweleSouth Africa iqembu lePolokwane City yilo elihlezi phezulu. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngeNew Zealand ngamaranzi angamashumi ayithobamunembili emdlalweni wohlobo lwe-2020 obungokugcina kumidlalo ebiphakathi kwalawa maqembu ensukwini ezedlileyo esigodlweni iHarare. Phambilini womdlalo we-2020 lawa maqembu adlale imidlalo emithathu yohlobo lwe-One Day International, yona ephele iqembu leNew Zealand linqobe kwemibili kuthi eleZimbabwe linqobe kokodwa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sokwe isikhathi sokulibalela imbiko esiyithole nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi yimi uBlessed Mhazo umntaka Johnson Mhazo, yena ezalwa nguJoseph eZwishabane. Ngiyabadinga uma ekhona wabo emulini engangibamba kunombolo ezithi 267-762-48491 eBotswana lapho engikhona. Olandela umlaleli uthi salibonani basakazi elisakaza liseWashington, ngicela ukubuza kumphakathi ukuthi kungabotshwa umuntu obulele isilwane kodwa ababulala abantu bengabotshwa, okuqakathekileyo impilo yenyamazana yiphi? Uhulumende lo ngabacabangi ucabanga ebuyela emuva njengenkukhu. Ukuzoba lalo umlaleli othi ukwendiswa kwabantwana kubi ngoba kodwa baningi abantwana labo nina abavumela lesi senzo, yikho kunzima ukusiqeda ebantwini bakithi. Umlaleli wethu uKiz Shaba osebhinga uthi vuka Mthwakazi, ilizwe selifile, zikuphi insizwa ezithanda ilizwe lazo zikhulule ilizwe? Ukubaleka ayisimpendulo, asihlanganiseni amakhanda sizikhulule. Hayike sizaqhubeka ngembiko elisilobelayo nabalaleli kusasa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.